So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kuNhlolanja 2022 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yase siyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlala hayi ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesangisile amabizo ethu. Sesibhalisile amabizo ethu. Sifuna imali encane siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu siyakwanisa ukuphila ngayo yena le. Abangafuniyo hayi asilandaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission luthi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo zabo ukungena ezikhundleni ezithiywe ngababalisi likhomishini ethi baxotshwe umsebenzi.
Yena everyday town, so imota yami zayipaka ngaphi? Ngenxa yeproblem enale ukuthi ndizayipaka ngaphi, akula ndawo yokupaka imota. Sasazi kathi senze njani city council yakhona ithi sithi njengoba nobuzukho bakhona bakhwelile ndabaqondakali lokugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ama-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Abachayeli bezimota baveza ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakobulawayo esokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Amapolisa asephe ibandla le-Citizens Coalition for Change imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto, kodwa alifakele imigoqo eqinileyo evimba abasekeli ukutshaya amaslogani lokutshaya itoyitoyi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabanxoza kwezemfundo. Ugantsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende olwePublic Service Commission lusithi soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo kulandela isinqumo salikhomishini esokuthi ababalisi abangayanga emsebenzini ekuvulweni kwaso sebahle bazixotsha umsebenzi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umthetho wendaba ye-High Court unqume ukuba ukuxotshwa kwababalisi nguhulumende ngenxa yokutshengisela kwabo ngokungayi emsebenzini akukho emthethweni. Kodwa ababalisi abasafundela lo msebenzi labasanda kugqiba izifundo bathi balindele ukuya emsebenzini ngamehlo abomvu besithi loba yiliphi ilanga bingaqala okwenze bahle bagijimela ukuyabhalisa ukuze bathole umsebenzi. Omunye wabo unkosikazi Rachel Sibindi wasanda kugqiba izifundo zokuba ngumbalisi.
Ya, sesiyabhalisa amabizo yena le encane sifuna injalo ngoba ukuhlala hayi ukuhlala ngeke sikwanise. Sifuna yena le siya sesangisile amabizo ethu sesibhalisile amabizo ethu. Funa imali encane siyayikwanisa yena le siyakwanisa ukugcina izimuli zethu siyakwanisa ukuphila ngayo yena le encane. Abangafuniyo hayi asilandaba nabo thina sifuna ukuhamba.
Uqhubeke ethi loba nje ihulo elincane yibo iyenela, ngakho ke bazimisele ukuqala ukwenza umsebenzi loba kusasa. Kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi zithi okwenziwa nguhulumende kulakho ukuphazamisa isimo semfundo elizweni ngoba ababalisi laba bengelalo ulwazi olweneleyo. Isikhulumeli siyathuza uMnumzane Themba kuye moyo uthi bazaqhubeka bekhankasela iholo elingcono kulalelo abalitholayo, njalo ababalisi abasanda kugqiba izifundo bangeke benelisele umsebenzi.
Thina njenge-ATUS lokhu sikubona njengokutshaya indlovu ngempama ngoba ababalisi kabadli kwethuselwa. Ababalisi balambili kabazenzisi. Ababalisi sebenziwe abayanga bokugcina kabazenzisi. Ngokunjalo ukuthi umuntu akutshela ukuthi uyakusurizayinile emsebenzini wenevele kusebenzisa ungaholi. Uyabe kwenze esinye isiyelelo esinzima kakhulu. Asikwazi ukuthi ke nxa i-public service isenza ababalisi iziyelele ngalindlela ikhangelele ukuthi laba bafundiswa ngababalisi labo kanjani. Kodwa ke sithanda ukutshela i-public service ukuthi umango esesiwuhambile mude kakhulu emuva sekukhatshana phambili kwelapho kuseseduze khona.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi nesesadube ofundisa kwesinye isikolo eHarare uthi sebebuyela emsebenzini bekhonona esithi babona ingane inhlanganiso ezibamelayo sezibaphazamisile.
Njengababalisi sesibili emsebenzini abanye kodwa abanye sizabuyela ngeviki ezayo mhlaka 22. Isizathu kuphela esenze sizabuyela ukuthi ama-unions ethu ayiwo asimelayo akade siwathembile behlulekile ukusimela basilethe down. Iholo akade sikhangelele ukuthi bazasikhulumela lona silithole lifike lapho esikhangelele khona behlulekile ukuthi basikhulumele kukho konke lokho. So ngokubona kwethu thina njengababalisi ukuthi kuthiwe sisuspendwe kumbe sigxotshwe umsebenzi kade kuyinto evunyelwane ngama-unions ikakhulu izimthalo uhulumende ukwenzela ukuthi kube ngani kwethusela ababalisi. So thina ukusifisele emsebenzini ukuthi kasisela umuntu osimelayo. Ama-unions ethu sebesitshengisele ukuthi vele kabathembakalanga akulakusimela abangasenzi zakhona.
Imizamo yokuthola imbiko yokugatsha lwezemfundo yehlule ukuthi izisebenzi zogatsha lolu zithi intatha lezindaba kazisebenzise imbiko ekhitshwa yilolu gatsha ekuba lo ongayanga emsebenzini ngeviki ezayo uzaxotshwa. Umphathi ntambo wogatsha lwemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu kuviki edluleyo ukhiphe umbiko othi ababalisi bonke abatshengiselayo sebexotshiwe umsebenzi. Okwenze inhlanganiso yababalisi ye-A2s iyemthethwandaba ukuyaphikisa leli nyathelo. Loba nje idale lithe lokhu akukho emthethweni uhulumende uqhubeke esithi uzaxotsha bonke ababalisi abangayo emsebenzini kusiyafika umhlaka 22 Nhlolanja. Ababalisi bebetshengisela ngokungayo emsebenzini selokhu izikolo zavulwayo lonyaka kusukisela mhlaka 7 Nhlolanja. Uhulumende ubengeze iholo ngesilinganiso sengamachumi ekhulwini 20% kumadola eZimbabwe waphinda wapha izisebenzi zakhe ingxenye yaleli holo ngekhulu lamadola eMelika i-$100 phezu kwamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 US yokusebenza ngesikhathi se-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abachayeli bezimota sebeveze ukukhathazeka ngesinqumo sekansili yakobulawayo sokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota phakathi kwaleli dolobho. Abekansili bathi lokhu bakwenza ngenhloso yokuvikela ukuminyana edolobheni njalo badinga imali yokuphathisa ezentuthuko kobulawayo. Kubika u-Ezra Chisa Spanda.
Basele bephethe ongaphansi abathayele bakobulawayo bemangazwa inhlawulo yokuphaka izimota okwesikhatshana enzikini yedolobho. Omunye wabo unkosazana Faith Juma othikala nkani ngenyathelo likamunisipala leli.
Mina ngilobuhlungu obukhulu obenziwa yi-council ukuthi i-council inxa izathi khona ukuthi sipake izimota 30 minutes bethi kwangona siyabhadala imali engangedola. Idola, that's a lot of money. Sivele asivumelani lakho sithi phansi ngakho vele lokho akunga-approve akungavumakali ngoba into engalunganga leyi siqilwa egcekeni nje, that's a daylight robbery.
Umnuzana Justin Mube uthi omunye kazaka kubone i-council iyalwa.
Ukuthi dollar for 30 minutes azake sikuze kuloleni lize lakithi le Harare kwangikhona e-capital city ngakula abantu abathi dollar for parking. Angikwazi ukuthi bazame ukukhawulisa kumbe abantu bangikhona ababuyile angazange benze i-research ezwayo kumbe kulo muntu njengoba ukufaka i-price angazange ayenze i-research yakhe.
Unkosazana Lilian Komo yisakamisa kobulawayo okhala ngokuthi lindleko izabathwalisa nzima.
Ngena everyday town so imoto yami zayipaka ngaphi ngenxa yeproblem yena le ukuthi nizayipaka ngaphi akula ndawo yokupaka imoto. Sasazi kathi senze njani i-city council yakhona ithi sithini njengoba lobo zukho bakhona bakhwelile ndabaqondakale ukugada kwakhona. So senze njani ukuze sikwanise ukuhamba kuhle? Cela ukuthi kwehliswe ema-price la kuma-parking la ukuze sithole indawo zokupaka izimoto.
Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosazana Nesiza Mpofu uthi besekule ngxabangxoza kobulawayo abathayeli bengasalandela imithetho yekhansili yokuphaka izimota.
Besesilahlekelwa izimali ngoba ama vehicles ebesehlala kuma parking bays isikhathi esinde. Siyakhumbula futhi ukuthi kwezinye indawo bese kungula ama car cleaners achone cleaner izimoto, kube labantu abatshintsha imali abahleli emgwaqweni izimoto zabo zithona zihlezi, kube labo mechanic futhi abahleli khona phana, labanye laba aba public transporters abesetshona ephakile kuma parking bays.
Umampofu uyaphambile ecizelela ukuthi uhlelo lolu asolo kuvimba izimoto kuphela, kodwa ukhansi lifuna ukukhulisa isikhwama sakhe semali.
Iproject le ikhangelani? Ikhangela ukuthi okwakuqala izangenisa imali edolobheni lakoBulawayo, ngoba iproject le ikhangela ukuthi nxa sipaka sizabhadala. I-30 minutes zone uzaphaka for 30 minutes ubhadala idola yakho, bese kusiba lamanye amazone ayi-1 hour uzaphaka for 1 hour ubhadale idola yakho.
Abantu abaningi bakhala ngokuthi babanjwa ngamandla okungena enzikini edolobho belanda kuyathatha imali yamabhanga lapho kuqala kule ndwendwe ezinde zabe belinde ukungena phakathi. Ngimelesitudio 7 kuBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lanxa ibandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eHarare ngesonto, amapholisa athi abasekeli balo akumelanga bahambe belandelana ngezimota eziningi betshaya amaslogani, kanti njalo abavunyelwa ukutshaya itoyitoyi. Leli bandla lisoze livunyelwe njalo ukuthwala abantu ngamabhasi besuka kwezinye izigaba ama constituencies besiya kulomhlangano wona ozaqhutshelwa eZimbabwe Grounds eHighfields. Amapolisa athi zingephulwa izimiso lezi azawuvala lomhlangano kungabi indaba zalutho. Imigoqo leyisolwa kakhulu ngabasekeli bakaChamisa besithi iveza sobala ukuthi amapolisa aphatha ibandla labo ngesandla esilukhuni nxa kuqathaniswa lezano PF. Abecele leMDC elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bathi uMakhuphe uhlanganelo mnumzana Abednego Bhebhe lo sikhwicamfundo Watchman Ncube abeCitizens Coalition for Change kwaBulawayo ngolwesibili becebisana ngabangakwenza ukuhlenga izigaba zakoBulawayo ezilakho ukuphungulwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvo tangobunengi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Okumqoka okuphume emhlanganweni wangolwesibili yikugqugquzela ukuba usapho lweZimbabwe luyebhalisela ukuvota, ikakhulu abasemhlubulweni weMandebeleni. Isikhulumi seMDCT uMnumzana Ntando Ndlovu uthi kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kukhetho oluzayo, njalo lohulumende enze inguquko kumthetho wokuvota ezweni.
Okumqoka okuphumileyo phakathi kwengxoxolezi yikuthi abakhokheli bamabandla aphisayo kabasebenzi ndawonye ukugqugquzela usapho lweZimbabwe ukuthi luyebhalisa ukuvota. Inkokeli zabona sezisebenza zonke njalo ekufuqeni ukuthi uhulumende weZimbabwe enze esingathi ngama-electoral reforms, ukuguqula imithetho ekhangelane lokhetho. Njalo uzabhekisisa ukuthi kulokhetho oluzayo esingathi ngama-by-elections ngoMashi kuvunyelweni ukuthi amabandla aphikisayo asebenze ndawonye ukuhlola kanye lokukhangela ukuthi ukhetho olwama-by-elections luzayenziwa ngendlela.
Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Efincube uthi ijoyi kwezombusazwe alisebenzi.
Ijoyi kupolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthuba ukubana ngisamkhulumisa ukuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana kusasa libe ngabangani. Yingakho kumele abantu bahlale belamathuba ukukhulumisana. Amabholoho okupolitiki kayatshiswa. Kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo. Abantu kababambisane badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane basebenze bendawonye. Kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukana ngokwembono kusiya phambili.
Unkosikazi Cora Ndebele ogqugquzela ukuba abantu bayibhalisela ukuvota bavote uthi kuhle ukuhlangana kwenkokheli zesigaba.
Kuhle kakhulu ukuthi inkokheli zakithi ke zihlangane zibonakale zizonke. Kutshengisa ukuthi loba lingabe likuma different camps kodwa njengabantu abasuka kusigaba esisodwa lilakho ukuba likhulumisane njengabantwana bomuzi owodwa. Akulanto embi kakhulu ngento eyenziwe nguWelshman umamakhuphe abantu abaqala ipolitiki bonke bazana banakubana basebenzisane.
Umnumzana Elfas Mashaba ilunga lebandla elibusayo lezanu PF enketha uswele umhlangano wangolwesibili. Bependula ngomhlangano wangolwesibili enkundleni yabo yebulenjini eTwitter abebandla leCCC bathe abazilutho ngomhlangano lo kodwa bekhuthaza uZulu ukuba ayebhalisela ukuvota njalo aphinde ayevota kuma by-elections kunyanga ezayo. UZulu uyakuncoma ukukhulumisana kwamabandla aphikisayo bekhankasela ukuyabhalisela ukuvota mhla ka 26 Mbimbitho izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zeCouncil ledale ezazicotshiwe ngamabandla agoqela iMDCT lePDP ngendaba ezihlukileyo. Lumhlangano wenziwe ngesikhathi sinye abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhubekela phambili ngohlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukubhalisela ukuvota kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka 2023. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokhetho lwama-by-elections. Abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF izolo bahlasele abebandla leCitizens Coalition for Change eHarare ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Kulabanye njalo abalandeli bezanu PF abathi bahlaselwe ngabalandeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa enjube kobulawayo. Amabandla omabili akhuthaza abantu ukuthi bekhankase ngokuthula. Umongameli Emasoni Mnangagwa ngomgqibelo laye ukhuthaze abantu bonke ukuba bekhankase ngokuthula. Kusenjalo amabandla ezombusazwe athembisa uZulu inhlelo zentuthuko nxa enganqoba kukhetho lwama-by-elections lolu oluza kwenziwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Elifas Mashaba owezanu PF loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa. UMashaba usungula lingxoxo.
Ama promises ayenziwa iparty ayenziwa ngupresident siyayibona imigwaqo isilungisiwe njalo sababulawayo khona kabuthi ziyangenela ukuthi ilungise ama-major roads ngiphinde sithi ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlulekile. Sizalo sithemba ukuthi kathesi silama by-elections ku-8 awards esikhangele ukuthi khona sizalungisa because sibethemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile umbono ukuthi khona laba abantu ade bewafaka laba ngabayindawo. Njalo sibethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence. Bona thina izanu PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiya la abanye besiya le anti yabantu vele confusion so bona bodwa basebenzelana i violence ayilani lati endjulo ngikhuluma abantu abachayiweyo bechaywe ngabantu be opposition sibase sibedlile so sithina hayi mayuyu asengeneni sikhanke sekuhle sikwenza ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapha ngimekhona ngime ngoba sengiwele egodini yomgwaqweni ngendlela ukuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze naseziphaleni lapha ndoda ungasuya fika kwi-intersection laphana akuhambeki mdala wami ikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa izalo le ayibasizi kalutho njalo ikakhulu ubongameli wezanu uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathebele ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula wundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebeleni bangazwisisana noMr Dambudzo nezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo la kubantu babo labazali babo.
Siyakuzwa Sibanda baba Mashaba.
Kuyasitsholo yedwa ukuthi imigwaqo ayihambeki igcwele ama-potholes all over. Imigwaqo kanti vele olomlando wokuyenza imigwaqo mbani anti i-council. I-council ngoba nababusayo is-MTC. So kuyazivumela bona ukuthi bayazihlubekele. Ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yathi ningona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise. Siyibonile uma siye phambili silungisiwe. Ungahambi uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe. Ungene phakathi e-Jordan kuyalungiswa. Kulungiswa i-government. I-MDC council isiyehlulekile. Uyazitshelwa yedwa kayisime ngitsho njalo. When you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukula Hundi. He was a minister again. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe saphila. Wayesefuna bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister. Kodwa-ke seyenzeni ke ubaba uMnangagwa. Usethena waforma i-peace commission. I-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyiproblemu ezegugula wundi lani. Ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-birth certificates kuthiwe kabahambe bedathiswa kungabuza mbuzo and so forth. And we as ZANU PF lami minje so we are saying it's a regret. Situation eyenzakalayo endaba ye-background ayimnandi to anybody.
Yes, Sibanda vala ngamafutshane khona baba.
Indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwele Zimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini. Umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara. Ezinara yiyona omlando wokulungisa imigwaqo.
Major roads, abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane, singomakhelwane. Ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC, omunye ku-CCC, omunye ku-ZANU PF kambe sesingalwa sibela khonoku ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la edlulileyo lapho e-CCC emganwini ngale bekuyangisa angikwazi bebezamani bekuyangiswa ngalaba bantu abantu they already rejecting them. So asomlando wethu umlando ukuthi abantu bayabona ukuthi confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani. So abantu ba cannot continue belandela into engala focus.
Umnumzana Elifasi Mashaba lilunga leZANU PF ubexoxa endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa. Bevelo Gibbs Dube we Studio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa los komitshi wamapolisa esabelweni seGauteng sebekhuthaze iqula elisiviza ngokuthi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba kungekho emthethweni. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini lemankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lo mkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukucwasana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuchiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia. URamaphosa uthe abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomitsho mapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu umuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni kumbe hachi.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomitsho Mawela ugcwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal.
Ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni, ezitolo, emabhizinisini. Besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempela vika amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amanxa ale qembu ezama ukungena eHillbrow Uvel le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela le qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini ukuthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi ingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka inhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa. Lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngimelisulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Iyaqhubeka inxabangxoza kwezemfundo. Ugatsha lwePublic Service Commission soluqhatha ababalisi abasanda kugqiba izifundo ukuthi bangene ezikhundleni. Likhomishini ethi zithiwe ngababalisi asebexotshwe umsebenzi. Ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change seliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo eHarare ngesonto kodwa lifakelwe imigoqo elukhuni evimba abasekeli balo ukutshaya ama-slogan. Abatshayeli bezimota basola ukukhwezwa kwempatalo yokupaka izimota zabo kobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.